onikita mangena kati bayanga bayanga ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko sinele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabotobogara kwayenzakala ngesikhathi sempiko nale kodwa funeke sikubuyelele kathethi sikhangela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakho ezimbabwe akulakuthula
Ndlovu nansinjani
ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho hayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawule kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa bengu-vice president kusenzakala udlame uyakhohlwa njalo ukuthi lesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-run off wuye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-run off njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right atheneleft he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time thina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu thina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni especially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
Baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli nangu uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kate kube kusekusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathesa sithini thina kathesi uMnangagwa sithini ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
ngiza kuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenzwa ngumgabe yokubulala lokugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo lakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babaparada besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe babuye nguchiefu but bela ama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye uchiefu but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuhle sizokhuluma ngento ezinhle njengomnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrata ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya hero zega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bathi hhayi umongameli yenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
naso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sibambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kulokuthula kule nto zonke i-independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni anisakhangele ezama ukuthuthukisa uzulu wemasebeleleni enjengezama ukwenza i-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakuyizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi nesikhathi sayizolo kade kungekho kathesembusweni lowo kulokuthula asikhangeleni khona lapho sibhilde up phambi kodwa sinagepha mangcwaba sikuthi ubani wayethe bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani sikhathi kathesi kubusa umnangagwa asikadeni umnangagwa upresident u-Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona kathesi
ye vala ngamafitshane khonapho baba Ndlovu
ya njengoba ngithile ukuthi is expected ukuthi ubaba uGawule uzathatha ixoxo lakhe laphana alifake ama-lipstick ukuthi libukeke hayi umzamo wakho uyabonakala njalo uyancomeka kodwa iqiniso ngelokuthi ilizwe le since 1980 ubaba uMnangagwa esebenza lo satan wakhe onguRobert Mugabe babulala abantu bakide babulala ilizwe abantwana baseZimbabwe kathesi bahluphekile bahlala phandle kwelizwe yena ukhuluma ngeZambezi Water Project amanzi awekho kathesi abantu bakithi banatha amanzi ayisiwezi emakhaya awekho la manzi akhuluma ngawo ukhuluma ngama-project athize eMasvingo Road yaqalwa asazi ntolontolo kodwa ithe isiphele iMasvingo Road yakhona yi-two-way street and yet ama-resources amaningi athathwa eborder eBeitbridge esiya emazweni athatha imali ziyantshontshwa i-corruption isabalele eZimbabwe okwesabekayo 15 billion iyantshontshwa yibo laba abamond so into ezenzakalayo ngale ukuthi sibe sithi thina siyancoma ala madoda hayi amadoda lawa ayazesilekela ukukhuluma bengazama kodwa ukwehluleka hayi baphambili kakhulu
ungafisa ukuphozela ukugcina Gawule
ye ngithi imizwe lathiwa ngabanikazi balo asisatheni imizwe singawoni yekelela ukubhebha ukuthi baqale izolo ngesikhathi sezaphu kwakube nalokhu nalokhu ngoba sonke sivela kuzaphu sikhona apho abanye nangabe sibona ondlovu bakhona ngale kuzaphu kodwa sonke sivela kizaphu esihambe khona siyakwazi apho kuphambaniseke khona siyakwazi akusonto esiyibalekelayo ukuthi ezizinto zaphambaniseka izolo ezithinga ukuthi zilungise kodwa ilizwe lifuna sihlanganeni sonke singavumeli izitha zangaphandle zisingenele zisidivide zisebenzise abanye bethu ukuze zi-achieve injongo yazo ezilayo ezokuthi zisidilile